Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola, nginjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 20 Mpalakazi 2021 ngifakisethe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
iquarantine kumele ichazwe ukuthi uzaba khona kulesikhathi na ozaba khona uquarantine center kumbe na kulesikhathi sizamelela ukuphola kwakho. So mina ikakhulu into engiyibonayo lapho njalo iningi labantu ngibona njalo kulezinsuku sokulendaba le kunikana izimali. Kungaba njalo ukuthi labo abasebenza begcina indawo lezi abayenza umsebenzi wabo ngendlela eziqondileyo, abanye banikwa imali. Omunye umuntu ubanjwe egoli, ubanjwe eboda, wangena ku-quarantine center, wanikwa omunye izimali wabaleka.
Iy'ncwadi zezempilakahle ziyamsola kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukuqinisa iziqondiso azibekayo zokuvimba ukuthelelana lula kwe-COVID-19.
Engakududuzela abantu ukuthi bevaccina and asitsho ukuthi laba abangabe sevaccinile abasatholi umkhuhlane, basangawuthola. Esingayiduduzela ukuthi uma umuntu esevaccinile ahlale kwazi ukuthi kumele awashe izandla, ahlale nemaski. Abanye uzothi umuntu angeke ngiyevaccina because ye ubani uyagula or kanjani, bazokutshela izitori eziningi.
Ukankasela ukubana uzulu avikeleke ku-COVID-19 uMnumzana Mary Ndlovu osuke egoli ngebhayisikili ngomgqibelo ekuseni ufike kobulawayo namhlanje. Abezempilakahle baveza ukubana ukusetshenziswa kwemithi yama-antibiotics ezifuyweni ezidliwa ngabantu enyameni kuyengezelela udubo lokungasebenzi kuhle kwale imithi ngokuya kwesikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iy'ncwethi zezempilakahle ziyamsola kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukuqinisa iziqondiso azibekayo zokuvimba ukuthelelana lula kwe-COVID-19 ikakhulu endaweni ezigcinwa abantu abavela kwamanye amazwe ezama-quarantine centers. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba amapolisa eveze ukuba kulabantu abaningi abangena emingceleni yelizwe eBeitbridge, Nyamapanda neChirundu. Embikweni wamapolisa izolo, isikhulumeli samapolisa uMnumzana Phonyati uthi sebebophe abantu abaphezu kwamakhulu amahlanu 581 ababotshwe ngayona le mpelaviki. Ingcitshi zezempilakahle zithi zakunandlela ezibalulekileyo zokuba abantu bengabaleki kuma-quarantine centers bevela kwamanye amazwe. UMnumzana Max Vindi ongudokotela osebenza ezimele uthi kumele uhulumende aqinise iziqondiso zakhe kuma-quarantine centers.
I-quarantine kumele ichazwe ukuthi uzaba khona kulesikhathi na ozaba khona u-quarantine center kumbe na kulesikhathi sizamelela ukuphola kwakho. So mina ikakhulu into engiyibonayo lapho njalo iningi labantu ngibona njalo kulezinsuku sokulendaba le kunikana izimali. Kungaba njalo ukuthi labo abasebenza begcina indawo lezi abayenza umsebenzi wabo ngendlela eziqondileyo, abanye banikwa imali. Omunye umuntu ubanjwe egoli, ubanjwe eboda, wangena ku-quarantine center, wanikwa omunye izimali wabaleka.
Ugcizelele esithi udubo lwaseZimbabwe ukuba uzolukangela phansi ukubhidliswa okwenziwa yi-COVID-19 esithi kumele abantu babe lolwazi.
Ulwazi ukubona kwamaZimbabwean silalo olulutshwana lungaba lulwazi lwama-vaccine ukuthi kuhamba njani. Umuntu engabanjwa ele COVID singathi sokukubi njani, khonapho ingozi yangkhona isinganani.
Isisalwane seZimbabwe esala eBeitbridge uMnumzana Petros Phiri uthi kumele uhulumende aqinise imithetho yakhe.
Abantu la ababalekayo beseka kwamanye amazwe bakuze bebanjwe bevalelwe ukwenzela ukuthi bengaspredi i-COVID. So sifuna ukuthi uhulumende esincedise lapha ukwenzela lokho ukuthi kungabi
imizamo yokuthola icele likahulumeni ngalolu daba ehlule ngoba umphathintaba wezempilakahle lomsekeli wakhe bebengatholakali ecingweni. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonya athi uvumile ukuba amapholisa sebophe abantu ababaleka kuma-quarantine centers. Ngolwezi uhulumeni weZimbabwe kwazise ukuba abantu abavela kwamanye amazwe kumele bahlolwe i-COVID-19 kusetshenziswa umhlobo we-PCR ohlola i-COVID-19. Uhulumende wathi njalo kumele bahlale kuma-quarantine centers bebhadala imali yabo okwamalanga alitshumi. Izicondiso lezi zeza ngemva kokutholakala komhlobo we-COVID-19 o-Omicron kule South Africa lele Botswana. Eminye imibiko ithi kulabantu abafika phose amashumi amabili 19 bevela kwele South Africa ababaleka endaweni ye-quarantine e-Beitbridge benomkhuhlane we-COVID-19. Kunje i-COVID-19 ibulele abantu abahlanu ngokutshona ngosuku lwayizulu eZimbabwe. Kwabahlole ukuba baligcikwane leli loba hatshi abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1123 batholakale belalo. Asebehlatshwa amajekiseni wonke wabili sebeyizigidi eziphezu kwezintathu 3 million ukuthi abahlatshwe ijekiseni lakuqala sebeyizigidi eziphezu kwezine 4 million. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukukhankasela ukubana uZulu avikeleke ku-COVID-19, uMnumzana Mele Ndlovu osuke eGoli echova ibhayisikili ngomgqibelo ekuseni usefikile koBulawayo ngemva kohambo aluchaze ukubana belunzima okwamagama. Kodwa ke bakhona abanye abantu abangakholelwayo ukuthi uhambe wonke lumango ngebhayisikili. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMnumzana Mele Ndlovu osebenzela kwele South Africa odabuke kuhole phansi kumapisi amatobo uthi uthethe lesi sinqumo sokuthova ibhayisikili esuka eGoli esiya koBulawayo ukuze afundise uZulu indlela zokuzivikela ku-COVID-19. UNdlovu uthe usuke eJohannesburg kwele South Africa ngomgqibelo emadabuka kusa ngehola lesithathu elubhekise koBulawayo.
Engakugqugquzela abantu ukuthi bevaccina and asitsho ukuthi laba abangabe sebevaccinile abasatholi umkhuhlane. Asangawuthola esingayigqugquzela ukuthi uma umuntu esevaccinile ahlale kwazi ukuthi kumele awashe izandla, ahlale nemaski. Abanye uzothi umuntu angeke ngiye vaccina because ye ubani uyagula or kanjani, bazokutshela izitori eziningi. Ngoba ngikhumbula abanye sithi uma ungavaccina le injection akusazali, bakhuluma into eziningi-ningi ezishiyeneyo kodwa okungayisiyikho.
Udadewabo uThobekile Ngathi uthi njengemuli bayaziqhenya ngokwenziwe nguMeli.
Lo muntu ulesifiso esikhulu, le into uyiqale esamncane ebethanda ukugijigijima ngamabhayisikili, but isifiso sakhe esikhulu kakhulu alazi manje emqondweni wakhe ukuthi ayethowa eFrance, uzimisele ukuyathowa khona eFrance. Ngoba le into I think isisegazini akhe, ngoba lo mntana akhe omncane ongumfana sekamfundisile le bhayisikili. Ithi Butumele, into oyenzileyo I'm so proud of you mntakababa, ungalungami khona lapho, uqhubeke uye phambili, uqhubeke ngalo umfutho obelawo, usibonisile usikhulisile family. You are so proud of you mntakababa, halala.
UMnumzana Morvin Dube esakhamuzi seGwanda uthi kwenziwe nguMeli kuyisimanga.
Kuyisenzo esenze sabona njengabahlali beGwanda ukuthi this guy enhlizweni yakhe ule nation, ule Zimbabwe enhlizweni yakhe ulokukhathazeka ngempilo zabantu, ukuthi nxa abantu abaningi bangaba lenhliziyo efana leyakhe iZimbabwe ingaba lokuthula. Sesikhangelele umkhuhlane lo we-COVID-19.
Abanye ebulenjini baveze ungakholwa ukuthi ngempela uMeli ufeze lolu hambo ngela mota emthweleyo, kodwa yena ufunga ukuthi kazange wehlukana lebhayisikili lakhe.
Isipidi engike ngasirecognize ngashuta iphone ngikijima ngo 40 kilometers per hour kwezindawo ibifika ku 48 kilometers per hour
lanxa umele bejonge ukufika kobulawa izolo ntambama uphanganiswe umgwaqo omubi lapho engena eZimbabwe
ngisuke ngasengishayisa amaphotho mangiphuma lapha eBedbridge ngisuke ngasengena emgodini kule mgodi lapha uma usanda kuphuma eBedbridge chama iphotholu ngasengijima eceleni kwesitarada bekule truck enya disiza then amathaya asesiba nama bumps eSID then isikhathi esiningi isiqede ngisemathozi lapha ngoba benzama ukuthi ngilungise amathaya ade nginawo ngoba bende spare wheel esethaya eliyi-1
uNdlovu ugcizelelo wathi lolu hambo belunzima njalo kuye wethuka lapho ehlangana lenyoka ngaphandle kwalokhu uthi bekusina izulu njalo uthove ibhasikili lakhe lasebusuku bedlula inkulungwane ezimbili 2360 abaphethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 esabelweni sezansi emandebeleni kude abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 166,299 sebahlatshwa ejeksinesibili ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
So ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe bathi kumele kuqonqoselwe ukulandelwa komthetho lokubuyiselwa kwamasotsha enkambini ukuze ilizwe lenelise ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni oqokwe ngabenhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute ZDI abathi kababoni ukhetho luka-2023 luqhutshwa ngokukhululekileyo xa isimo esiselizweni singaqhubeka singale ndlela. Umnumzana Bekezela Gumbo, isiphathamandla se-ZDI, uthi kakula ngenye indlela eleZimbabwe elingaphumelela ngayo ukuba lokhetho olubalulekileyo nxa abebutho beyekelwa bengenela kwezombusazwe kwelizweni.
Ngoba ungakhala konke from kusukela ku-19 before 1980 kuzofika namhla, ama-elections wonke asayenziwe abebutho ibakade siba lesandla kakhulu ikakhulu ekuncediseni inkokheli abazwisisana lazo eziyabe zikuzanupf ungakhayela kusukisela kugugurawundi khonaphani uzabona ukuthi kwakuyikubulawa kwamasapota e-opposition okwakuyizaphu ngaleso sikhathi imilitary yayisetshenziswa.
Qhubeke esithi kunhlolisiso yabo asebeyenzile ukungalandelwa kumthetho elizweni kubangela ukuba uZulu khingenelisi ukuzikhethela inkokheli ayifunayo.
Abebutho balengxenye esilo enkulu yibo vele abamile endleleni yokuthi kube lelunye utshintsho olwenzakalayo eZimbabwe. Abebutho ma bengavumelani lalo utshintsho lwangukhona alwenzeki, alwenzeki njalo banika abantu amadula abantu alomqando ngenxa yokuthi ma belanda ama-elections amadula alomqando ngenxa yokuthi vina bezani ngokwabo abakho safe labe opposition yabo kosefu ngenxa yerole yonalezi ikhuluma kanye amabutho.
Esinjalo isiphathamandla salihlanganiso unkosikazi Patience Sibanda uthi kumele kube le ndlela zokuba uZulu akhethe inkokheli ayifunayo engancindezelwa ngabebutho.
Ma sikhangele amasosha yebo kumele ebe khona emkhethweni kodwa ma sokusuka sokungathi wena sebezigqumekisa especially ma sikhangele kunhlangothi zombusazwe kusika kube buhlungu kithi ukuthi ikhathi umsebenzi wabo suyikwenzani.
Ingcitshiwe zombusazwe umnumzana Thembisani Ntungako uthi udubo lokungenela kwabebutho kuleli aluqali namhlanje esithi lokhu kwaqala ngo-1980 ngokungenela kwabezandla kukhetho.
Kwathi kuthathwa ukuzibuse ngo-1980 kwakuvele kuyindlela eyayihanjiswa ngamasotsha amagerilla sonke siyakwazi. Kodwa-ke into esifunakala kathese kuguqula singathi ngumcabango kumbeni singathi ngama-constitutional amendments. Mina into engihluphayo ngamafitshane yikuthi ku-constitution yethu ngingazi kakuhle kukhanya kunika umngameli welizwe amandla ukuthi amabutho ayelapho acabangela ukuthi angaya khona esingathi deployment ukubona kwami yizo ezinye inkinga lezo esilazo
kodwa ikhuluma enhlanganeni munye isikhulumeli sezani PF umnzata afatha umgwadi uthe ibandla lakhe lithandwa ngabantu ngakho ke kabalani lokuba kungenele abebutho kwezombusazweni umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano owepolitiki ngeviki edluleyo ukuthi iZimbabwe isilako konke okumele kulandele ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo phansi kweziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi le-Afrika eSadak. Uqhubeke ethi labo abathi umthetho ophathelene lokhetho kumele uguqulwe kabaphumi egcekeni ukuthi yikuphi sibisibili okumele kuguqulwe. Okulandelwa ngabamabandla aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo abathi uyakwazi uMnangagwa okumele kwenziwe ukuthi eZimbabwe kuqhutshwe ukhetho olungela kuqilibezela njalo kungela kuncindezela lokwethuselwa kwabantu ngabebutho abethethwa umlando ngabaningi wokusekela iZANU PF ekukhankaseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Live talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komkhakha omitsha we-Omicron. Abezempilakahle baveza ukubana ukusetshenziswa kwemithi yama-antibiotics ezifuyweni ezidliwa ngabantu enyameni kuyengezelela udubo lokungasebenzi kuhle kwale imithi ngokuya kwesikhathi, hatshi enyamazanini kuphela kodwa lasebantwini. Yintathela izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni obusenzelwa ehoteleni yeMichael's eHarare oqoqwe ngokusebenzelana labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization wokuhlaziya udubo osoluletwa yikungasebenzi kahle kwemithi yama-antibiotics ebantwini enyamazaneni ezidliwa ngabantu kuzilimo langobudlelwano obukhona kwezemvelo ukuba iphazamiseka kangakanani ngale mithi. Enye yalezi ngcwethi ehlangothini lwezifuyo eZimbabwe uDr. Pius Makaya uthi kuqakathekile ukuba uzulu ofuyayo enqabele ukungena kwala maphilisi ama-antibiotics ekudleni kwethu okufana labonyama ngoba kugcina sekuphazamisa imizimba yabantu abadla lokho kudla.
The Swedish government banned the use of antibiotics as prophylactic use and use of antibiotics as promoters. We should do the same here in Zimbabwe. As the department, we are encouraging the use of vaccines, the manufacture of vaccines and use instead of using antibiotics in food animals. So that is our strategy. That instead of using antibiotics in food animals, we encourage the manufacture of more vaccines and the use of vaccines.
Uhulumende waseSweden sewamisa ukusetshenziswa kwale mithi. Kumele senze okufanayo lapha eZimbabwe. Njengohlangothi thina sikhuthaza ukusetshenziswa kwemithi evikela imikhuhlane yama-vaccines, ukulungiswa kwayo kanye lokusetshenziswa kwayo leyo mithi endaweni yokusebenzisa ama-antibiotics.
Udokotela Mandela Ncube ngomunye wabodokotela asebekusigaba sokuba baphutshe izifundo zabo esikolo lapho kufundelwa khona umsebenzi wokwelapha e-University of Zimbabwe ulandisa kabanzi ngokwenzakalayo kule mithi.
Into ezakalayo ukuthi ama-antibiotics adesign ukuthi alaphe imikhuhlane ebangelwa yizibungwana okuthiwa ngama-bacteria dasathiwa ngama-antibiotics. Alokuthi nxa angadliwa futhi zinkukhu ayazikhulisa zibe nkulu kumbeni ezinye izinyamazana. So ukuze usebenzise ama-antibiotic right kudingakala ukuthi ubone abantu abalocwepheshe phezu kokugula kwenkukhu kala nyamazana ama-vet. So nxa ungasabonanga ama-vet iyakwanisa ukuthola i-prescription engayisiyo. So i-prescription lana ungayithola engayisiyo uyabulapha umkhuhlane ongayisiyo. Inkukhu lana lobe ngayenza ngani ipholile iba le-resistance. So inkukhu lezana kulesikhathi ezabe zibhaliwe ukuthi kumele zidliwe ngemva kwesikhathi esingaka. Kwaye isikhathi esiningi abantu abakulaleli.
Umnumzana Kenneth Moyo isakhamuzi saseHarare uthi kuyamethusa lokho okukhulunywa zingcwethi zezempilakahle phezu kwemithi yama-antibiotics.
Mina bengazi ukuthi ama-antibiotics agcina engasela msebenzi uma uwasebenzise kokuphela. Gcina se imikhuhlane iphina isile lokho abathi i-drug resistance. So ngibona ngani u-Minister of Health ilo mlando wokufundisa abantu ukuthi babeyazi lento ukuthi mabe lokho besebenza lawo ama antibiotics bagcina be waste nje isikhathi le mali yabo ngoba agcina engasasebenzi engasakwazi ukwelapha lowo mkhuhlane abacabanga ukuthi bayawelapha.
Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi kungumthwalo womuntu wonke ukuphatheka kuhlelo zokulwisana lalolu dubo.
That includes using medicines rationally, maintaining optimal health hygiene. We all know that besides fomites and all that, our health can spread a lot of diseases around. Avoiding procuring medicines from the informal market, I repeat again, and ensuring that our environment is hygiene and free from disease causing agents such as garbage and waste.
Lokhu kugoqela ukusetshenziswa kwemithi ngendlela eyiyo, ukuhlala izandla zethu zihlanzekile isikhathi sonke. Siyazi ukuba izandla zethu zilakho ukusabalalisa imikhuhlane etshiyeneyo. Kumele sitshiyane lo mkhuba wokuthenga imithi endaweni ezingayisizo. Sibona ukuthi indawo lapho esihlezi khona zihlanzekile kungazindawo ezingasiqalela imikhuhlane etshiyeneyo.
Ingcwethi zezempilakahle lokulungiswa kwemithi yokwelapha zithi okubangela ukungasasebenzi kwama-antibiotics yikusetshenziswa kwawo ngendlela engayisiyo kumbe ngendlela edlulise amalawulo. Zithi njalo amazwe omhlaba agoqela eleZimbabwe asebhekane lenkalakatha yenkinga kwezokungasebenzi kuhle kwemithi yama-antibiotics angaba ngamaphilisi kumbe anathwayo. Sebekhankasela ukuthi kusetshenziswe indlela yokuhlatshwa amajekiseni avikela imikhuhlane eyama vaccines. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu leManika Diamonds likhuphuke lahlala phezu kwengalani yemiklomelo ngemva kokunqoba ele Highlanders nge-1 kanya kuliviki yesithathu imidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League. Intetheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leManika Diamonds lihlezi phezu kwengalani lemiklomelo eyithoba nomunye ngemva kokunqoba kuyo yonke imidlalo emithathu eseliyidlale kule season. Umqeqeshi walo uJohannes Numa utshele intatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba uyajabula kakhulu ngendlela iqembu lakhe eliqhuba ngayo.
Ngemva kokuba sike sama kaninginengi, impumela leyi inhle kakhulu ngoba senelise ukunqoba sidlala singekhaya. Yingqubela phambili njalo kutshengisela ukuba sidonsa ngamandla. Kunjalo vele emdlalweni wenguqu osekumele sikwenze ukuba njalo ngokuzimisela kuyo yonke imidlalo esibhekanelayo.
Impumelelo yomdlalo weqembu leManyika Diamonds lele Highlanders lichiya abalandeli beqembu leBhosa sebekhonona kakhulu emakhasini atshiyeneyo yokulenjini njengoba lilomklomelo owodwa kumidlalo emithathu njalo lingazange lihlohle selokhu kuqale imidlalo yeligi. Endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo kule qembu leNkezi Platinum lona elinile miklomelo eyisikhombisa njalo lingadlalanga kulimpela vi ngoba walo umdlalo ongazange udlulisele phambili kumpela sonto ezimbili ezedluleyo lapho elichaye khona ele Herentals nge-3 kanya. Iqembu leFC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lemiklomelo eyisithupha njalo alidlalanga kulimpela viki edluleyo ngoba umdlalo walo leqembu lobulayo Chiefs lidluliselwe phambili ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Endaweni yesine kule qembu leDynamos lalo lemiklomelo eyisithupha njalo elinqobe leCranbourne Bullets nge-1 kanyangesonto. Umqeqeshi weqembu leDynamos uThondira Indiraya uthi besekubaphuzeli ukuba bedlale ukuze belungisise amaphutha abawenze emdlalweni weviki lesibili lapho abanqotshwe khona liqembu leTriangle.
You know, at Dynamos, when you lose games,
uyazi kuqembu leDynamos nxa sithe sadliwa siyabe sifuna ukuba siphange sidlale ukuze sikhohlwe ngempumela edluleyo. Okwenzakele yikuba sihlale amaviki amabili silokhu sihlekwa ngabantu ngoba sanqutshwa liqembu leTriangle. Kuyangithokozisa ukuba abadlali bami benelise ukuba batshengise ukuba ngamadoda sibili banqoba loba umdlalo ubengekho lula.
MC lenwengalane kule qembu leBulawayo City lona elithole umklomelo walo wakuqala ngomgqibelo ngemva kokuba ngutshikile obhanqa 3-3 lele wawa. Amanye amaqemba lomklomelo wodwa ngabalisa ele 10x lona ehlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni kodwa eselidlale kabili kuphela njengoba umdlalo walo lele Chicken Inn udluliselwe phambili. Ele Highlanders elisendaweni yesithathu nxa usuka emsileni, ele Cranbourne Bullets elisendaweni yesine nxa usuka emsileni kanye lele Yada elihlezi endaweni yeshumi lane. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanje.
Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngihlukanise zihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ingcwethi zezempilakahle ziyamsola kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukuqinisa iziqondiso azibekayo zokuvimba ukuthelelwana lula kwe-COVID-19. Wokankasela ukubana uzulu avikeleke ku-COVID-19 uMnumzana Mary Ndlovu ojove ibhayisikili lakhe esuka eGoli ngomgqibelo ekuseni. Ufike kubulawayo lamhlanje. Abezempilakahle baveza ukubana kusetshenziswa kwemithi yama-antibiotics ezifiyweni ezidliwa ngabantu enyameni kuyengezelela udubo lokungasebenzi kuhle kwale imithi ngokuya kwesikhathi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo umphathi wethu Jeremiah isithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Kodwa ke abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tina kutai nawo murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.